Soku isika disendaba ku VOA Njebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo oluthiwa hashtag save our education ZW.
Kodwa into ezasikhambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayikwani ukuthi sibe sihambe emsebenzini.
Inhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association ithi izakhamizi eziningi ziyehluleka ukuhlawula imithelo egoqela eyamanzi, eyezindlu kanye leyokubuthwa kwezibi.
I-tourism ibe yi-industry ebe affected kakhulu eZimbabwe lemhlabeni jikelele.
Abadabuka eZimbabwe esigabeni seMandebeleni asebehlala kwele South Africa bathi sowuyisikhathi sokuthi uhulumende ahlawule imuli ezathinteka ngombhuqazwe wegugurawundi.
Ayisonto efe, asonto engavunywa noma ngubani ukuthi uthi usungibulele uthi it's just water under the bridge. Yi water under the bridge njani mina ngizwe ubuhlungu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo. Lolu hlelo luthiwa hashtag save our education ZW. Linhlanganiso ithi ukutshengisela lokhu kuphumelele ngoba abazali labo babambene labafundi venelisa ukuhambisa amagwaliba ezikhalazo ezibalisa ukuthi izikolo azikalungiseleli ukuthi zivulwe. Amatitshala kumele engezelelwe iholo lezinye izikhalazo kubaphathi bezikolo ezijiyeneyo. Linhlanganiso ithi ukutshengisela lokhu okuqhubeka inyanga yonke le kuphumelele njalo bakhuthaza ukuxhaswa ngabazali. I-ATUS ithi bekulamatitshala amalutshwana kakhulu ahambe emsebenzini izolo. Iyengezelela yathi kube lamatitshala ayisilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, 25% kuphela abahambe emsebenzini izolo. Sixoxe lomkhokheli wenye inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimtha umnumzana Richard Gundane. Laye othi umumo ezikolo awumanga kuhle.
So into ekhona thina ngenhlanganiso emelele izikhalazo zababalisi, into ekhona ukuthi ababalisi abaningi bayakhuluma ukuthi hayi okumele ukuthi kwenzakale khathesi ukuthi umsebenzi utawufuna sibili, njalo sifuna ukuthi siphathise abantwana sibili. Kodwa into ezasikhambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayikwani ukuthi sibe sihambe emsebenzini every day eyenyanga. So yiyo into ezaphazamisa yona leyo. Lathi sikhuluma nohulumende sibacebisa ukuthi into eqakathekileyo ukuthi balungise indaba yoholo masinyane, ukwenzela ukuthi ngaphambilini singasoze sibe lohlupho lokuthi siyagcina sesiyehluleka ukuya emsebenzini. Abaningi khathesi bayathwele nzima ababalisi, yebo ukuthi badinga izimali ezikwanayo khathesi ukuthenga ama-uniform. Ama-prices akhona akhwele kakhulu, awema-uniform, awe-transport, awema-school fees. Imali yombalisi kayikwanisi ukuthi twana ahambe e-boarding school, ahambe even ku-government school athenge ama-uniform. So into le yiyo ezagcina siphambanisa ukuthi izikolo zingahambi kuhle ngaphambilini.
Manje nxa sikhangela udaba lwe-coronavirus, lona ke ayisulo yini olunye lalo daba olungani luyahlupha?
Udaba olwe-coronavirus yinkalakatha yendaba kakhulu. Kodwa sifika ezikolo sibona ukuthi bake bazama sibili, bake bazama ukuthi badinge ukuthi ama-sanitizers abe khona, badinge ukuthi ezinye izitsha zibe khona, ukugeza izandla kube khona. Kodwa izikole ezinye eziningi vele ziyakwazi ukuthi eminyakeni sibe siqondane lendaba yokuthi amanzi abe khona esikolo. Izikolo eziningi emaphandleni lasemadorobheni khathesi bayehluleka ukuthi amanzi abe khona. Yilo udubo sibili lona lolo olukhona. Ngingazikhangele njalo ngendaba ye-social distancing kutsho ukuthi amaklasi lawo elokho emakhulu kakhulu. So sibe sicebisa uhulumende ukuthi kuqakathekile ukuthi kudinga ukuthi kube khona abanye ababalisi ababuyayo ukuzonceda umsebenzi lapho kwenzela ukuthi i-social distancing ibe khona. Amaklasi lawo bamareduce babe maninyane ukuphathisa ukuthi abantwana bafunde nababalisi basebenze endaweni ele-social distance. So yindaba esikhangelelayo kodwa emthethweni sizwa ukuthi beqondane nendaba yokuthi izikolo zizavulwa. Abanye bakhuluma ukuthi izikolo ezingalungisi ezisafanisa ukuthi zilungise into yonke ukuthi zivulwe zenyula ukuvula kodwa ayisikhwetha okubenayo kona ithi izikolo zonke zivuliwe izikolo kazilamali ekwanayo sokuthi akuba lohlupho. So sicebisa uhulumende ukuthi adinge imali ekwanayo ukwenzela ukuthi yonke into efunakalayo nasiqondane le ndaba ye-COVID-19 ezikolo ilungise.
Lo ngumnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimta. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esegweru. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amane, 43,295, asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni jikelele ngemva kwenyanga eyodwa kwaqala ukuhlatshwa abantu. Lolu gatsha luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwatholakala abalichumi lasithoba munwemunye belegciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi afika phose ayisithupha, 59, abasezibhedlela bele COVID-19, ababili begula kakhulu.
Yebo yebo yebo, mthaka somuhle. Sithanda ukulinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxisana labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-Sinopharm COVID-19 vaccine eZimbabwe. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo, lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Inhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association ithi izakhamizi eziningi ziyehluleka ukuhlawula imithelo egoqela eyamanzi, eyezindlu kanye leyokubuthwa kwezibi ngenxa yokukhwezwa kwayo ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini, 300% nyakenye. Ikhansili yahlela uluhlu lwendleko zayo zalonyaka ibhajethi ngemali yemelika engena ku $4.4 million. Izakhamizi ziyayisola libhajethi zisithi yiyo ebangela ukukhuphuka kwemithelo ngoba iphezulu kakhulu. Zithi njalo umkhuhlane we-COVID-19 uchiye zingelamali ngoba imisebenzi eminingi ivaliwe, kuthi abaningi bayalahlekelwa zindlela ezichiyeneyo zokuziphilisa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphethamandla se-Victoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
I-tourism ibe yi-industry ebe affected kakhulu eZimbabwe lemhlabeni jikelele. Lokho kusitsho ukuthi izakhamizi ze-Victoria Falls nxa zikhala ngama-rates lama-tariffs akusinto abahlala bayenza iminyaka yonke. Abantu be-Falls indaba zama-rates lama-tariffs yinto ababengakhali ngayo, yinto ababejayele ukuthi i-council ingachaje ekuchajileyo bayahamba bayezibhadalela. Manje nxa isikhathi esinje ungezwa idorobho elifana le-Victoria Falls isiba lezi zakhamizi ezikhalayo ngenxa yama-rates and tariffs. Kuyabe kusitsho enye into, yinto okumele ukuthi inkokheli ze-Victoria Falls ezihlanganisela ama-councillors esingathi ngama-city fathers ethu le-council management abayibo abale-final decision esingathi adoption of the budget. Ingabantu abamele belalelisise kakhulu bezwe ukukhala kwezakhamizi. Siyazi ukuthi kulemthetho egavena indlela i-budget e-formulator ngayo. Izakhamizi ze-Victoria Falls zakwenza lokho. Zakwenza izakhamizi ngendlela ezingazake ziyenze ngayo. Uyathola ukuthi ku-budget formulation from September last year izakhamizi ze-Victoria Falls zasukumela phezulu zisitsho ukuthi i-budget lay it's very high, it's very expensive. Not only expensive ngenxa ukuthi kumbe idurile kuphela, i-expensive in regards to i-performance ye-economy yethu ngenxa ye-COVID. So lokhu i-council labahlonitshwa bethu abazange bekuthathe into cognizance.
Enxa likhulumisana layo i-council ithini?
Ikhansili sathi siqoqisana layo sathaba ukuthi yasinika ithuba lokuthi thina sitsho izikhalazo zezakhamizi zethu ze-Victoria Falls. Sababekela ngezikhalazo esilazo satsho njalo ukuthi izakhamizi za-attenda azange zalalelwa ekuqaleni ku-budget formulation. Izakhamizi zabhala izincwadi but izincwadi lezi babankomo bathi kuthiwa these letters they fall short of a technical law provision ngenzela ukuthi kuthiwa kusamile kube lezi ncwadi eziyi 30 per every item. Of course lokhu kusingabe singakwenzanga but thina sithi njengezakhamizi kwakumele bekhangele i-message esasiyisenda esingahlali siyisenda minyaka yonke ukuthi bekhangele sisukuthi indaba kuyini okwenza ukuthi izakhamizi ze-follow size zikhale ngama-rates okwamanje. Kodwa sithe sesikhulumisane labo ba-accepta bavuma bathatha konke esakuxoxisana ngakho okukhona kuma-minutes basebe inge cha bona lema councillors ba engage bayenza i resolution yokuthi behambise izikhalazo zethu ku minister. So sikhuluma okwamanje sikhuluma simelele ukuzwa ukuthi u minister uzathini but kukhanya kule hungahunga lokuthi kusamele sibe lezakhamizi ezikhona e-force lamanye ama stakeholders azadinga ukwenzela ukuthi sikhangelisise njalo i budget lay sikhangelisise njalo andubana sibisele njalo ku minister for approval.
Umnumzana Kelvin Moyo ngowenhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikamanisipala wedolobho le-Victoria Falls. Izizalwane zemaNdebeleni ezihlala kwele South Africa zithi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende abhadale inhlawulo ngokubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi. Lokhu bakutsho sokulengxoxo mpikiswano ngegugurawundi enkundleni zokuxhumana ebulenjini. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abangenele umhlangano bethule ukukhathazeka okukhulu ngokuswelakala kohlelo lokuhlawula labo ababulawelwa izihlobo zabo abalinyazwayo labatshiselwa imizi. Kungakhathalekile ukuthi lezi zinto ezenzakala eminyakeni engamashumi amane edluleyo. Owesifazane weZimbabwe laye ongenele umhlangano unkosikazi Corence Mkosi Ncube uthi kuyadanisa ukuthi labo ababebulala abantu ngesikhathi segugurawundi yibo asebezotshela labo abafelwayo ukuthi kufanele kwenziwe.
Ayisonto efe asonto engavunywa noma ngubani ukuthi uthi usungibulele uthi it's just water under the bridge. Yi water under the bridge njani mina ngizwe ubuhlungu. Yebo bayasho bathi isihlahla asikhohlwa kodwa ihloka liyakhohlwa. Alengakhohlwa ihloka selikhunjuzwa ke manje. Sicela baphumele obala laba bantu abenza lento ngesikhathi seground. Silahlekelwe izihlobo, silahlekelwe ngabazali, sithelwe imizi, imfuyo ihambile kodwa kuthiwe asilibale sikhohle kwadlula. Ayikho into yadlulayo. Futhi ayisozidlule.
Esinisizalo seZimbabwe umnumzana Leonard Dube uthi akukho inkulumo zokuxolelana okufanele ziqale labo abadala amacala bengazivezanga obala lokuxolisa ngalokho abakwenzayo.
Akunoma bygones ngoba awukho umuzi ngisho lowodwa emandebeleni which was spared ngendaba yeground. Abanye bathi kwakuyisivuwo. Uma kwakuyisivuwo abahambi betshela i-international court ukuthi ngempela kwakuyisivuwo. Belethe leyo evidence before the court. International court ukuthi kwakuyisivuko.
Isikhulume sebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo yena utshela bebebuthene kulezi nkulumo ukuthi bafuna kusungulwe inkulumo zokulungisa lolu daba. Hathi ukuthi kwenziwe sengathi akwenzakalanga lutho.
Ngoba uma ingaphelisi lento iyaqhubeka idala umahluko njalo futhi iqhubeka isixabanisa singabantu loba singabantu sesemathebeleleni. Lathi sesixabana sixabana ngendaba yeground ngoba abanye bayasympathize lababulali kathike sifisa ukuthi bonke abantu bayibone lento ngendlela iyo yona ukuthi ke kufanele ukuthi ifike emaphethelweni.
Isiphathamandla sebandla lephama umnumzana Cosmas Ncube uthi bona njengomthwakazi sebefuna ukuzibusa hathi inkulumo ezinenginengi.
Izwe lelana aliqunywe njoba vele laqunywa ngo-1980 umgabe liqhumo kwesibili. So lokho ukuthi ukukhumela nomlotha, ukhumela nomlotha kwehlula ngo-1987 uma kusenziwa iUnity Accord. Basilungisa lapha kumele siqale iSouth Africa, sikhulume South African government. Yiyo nayo iphakathi ekuncede ekugcinezeleni kwabantu bakithi esindebeleni.
Yisikhulume senkosi ubulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi konke okwethulwe izikhulumi kulo mhlangano kuzaqoqwa kuphiwe ingcitshi ezakubhala konke bese bekudlulisela kulabo okufuze bakuzwe.
Abantu abatsha bona iningi labo sebekhuluma ukulwa liqiniso lelo kodwa sihlala sithi hayi madoda ukulwa lakho kuyadiliza ukulwa kuyadiliza kodwa abathi phela sipeni solution yiloko sithi thina hayi njona sihlangana labantu abathile abakhanya belolwazi sesiyahlala phansi sixoxe sibone ukuthi singenza
kodwa kokuhulumende nyakenye ubumenhlanganiso yemathebeleland collective ukuthi isungule inhlelo zokungcwatshwa kabutsha kwalabo ababulawa ngegugunawundi kanye lokuphiwa incwadi zokuzalwa kanye lezithupha kuntandane ezasalayo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News libika ukuba umabhalane womanyano we-SADC unkosikazi Stegomana Tex Lawrence uthi inkinga yezombusazwe weZimbabwe ayidingi kungenelwa ngumanyano weSADC. ULawrence uthi kukumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uyafuna na uxoxisana labangane bakhe kumbe abanye abantu kudaba lweZimbabwe. Iphephandaba lobulembu ele The News Hawks lithi insoli zikahulumende ziphatheke ngemicimbicimbi yokuvala umkhondo wokuthunjwa kuka-Itai Dzamara. Leli phephandaba lithi lilobufakazi bokuthi ingatsha zamapholisa ensitha ziphatheke ngalolu daba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele nge-WhatsApp.
Injani mthozo omuhle nanthando kubingelela kodwa ngisola lento amapolice ayenza udubula abantu le kanti manje siphile njani thina singabantu besintwini sobona abathembeleza abazigaxaya ezabo ezikhanyayo uyabona ke manje Studio 7 injani khona ngabona manje kathesi bona bayenza amarali abo MDC khona le kubuharara abadutshulu kodwa kathesi nanku umthwakazi uyademonstrator sokudutshulwa abantu ukubonisa ukuthi thina sobantu kodwa sizoba abantu ngelinda. Asiphakameni mthakazi.
Salibonani bantu be-Studio 7. Siyalithanda basakazi abahle. Lisitshela amaqiniso nsuku zonke. Ngani lingaqhubeka linjalo. Liyasisiza okumangalisayo.
Salibonani basakazi baka-Studio 7. Livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe. Mina nesikhalazo lapha baba. Bantu ukuthi ninazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinazelela lapho kwathi 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutha imali zani ngiyakubona abantu ukuthi kufanele ulime ulima uqhathekile indlala iza kwenza udlamanyala sokubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwe abantu ngokudla so siyacela abantu linanzelele lisebenze livuke njengesizwe ukubana lizithuthukise lizimele lodwa lingafuni ukuholela ngiyabonga ukubingelela umama unalo eSaint Anna Abraham kateko St. Joseph Pilani Yane ngithi Pilani likokhobe linanzelele iCOVID-19 lonke onaspre sinqobile lo sinini ngithi ivuka njani bosisi liphathe kahle iSaint Jesus libambe kahle esidukwini khokhelwe ngobuqodo ngiyabonga
salibonani basakazi beStudio 7 siyalibingelela siyalibonga siyalijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulu elisenzela wona ngokhethwe ebhede ngikhuluma ngisehaboroni Botswana mina basakazi ngithi sicelane ke lisibuzele lubaba lo umnangagwa ukuthi kulesikhathi sike sizwa kuthiwa usephendukele enkosini mnangagwa turns to God besicela ke lisibuzele ukuthi lanxa wayelapha enkozweni kazange azwe yini kuGenesis kuthiwa the blood of your brother is crying out to me from the soil hence the soil is cursed inhlabathi isiqalekisiwe ngenxa yogazi lomfoweni umnangagwa akayekele ukuba epretender eqambela ilizwe amanga nxa ngempela wayesekhethe ukuthi usephenduka usebuye la enkosini ka izenzo zakhe gaqale alungise indaba eyidala ukufuthelana eyiproblem number 1 kuleliana ilizwe mnangaka kalungisise igazi elikhala libiza kumdali from inhlabathi ngiyabonga
Studio 7 sanibonani yebo uma abanye abantu bekhuluma sometimes ukuthi khona bekhuluma ama points la Studio 7 abantu be MBC alive zobalane mina ngabatshela ngathi khona uthamisa uzobakhiya
Sanibonani Studio 7. Sanibonani Studio 7 linjani lonke Studio 7 abasakazi bonke base Studio 7 abasethulela indaba. Ngiyabonga. Studio 7 laphana kuchamisa loMonzora. Iqiniso ukuthi upresident weMDC ngoMonzora. Uchamisa wangena ukuba ekubeni president ngebhaji ngokuroba abantu ngokuyenza izinto ezingekho emthethweni ekuthini abe president engena ezifaka eroba abantu bemvotela ezifake phezulu so kade kade uchamisa sekufanele ukuthi kungenele amaphoyisa bambophe ayongena ejele bakhona abantu abachonayo bechonela ukuthi kona liqembu lalivulwe nguchamisa kungasilo qembu lalivulwe nguchamisa uchamisa wevule nje iHong Kong so kuphelile ukachamisa president nguMonzora uMonzora mina nginje ngimsupportela uMonzora ukuthi kona ngoba udestroye uChamisa uChamisa ungene ngebhanchi ngokuroba abantu ngokwenza lokhu nalokho kungekho emthethweni so kuyabe sekufanele ukuthi uChamisa yena nje ayenta njeni lapha nejele yikho kufanele uChamisa khona abanye abantu bayabotshwa kodwa bo umthetho wasekhaya masingazanga ngimbone ukuthi uyobopha uChamisa angeba sembonile ukuthi hayi umthetho wasekhaya usebenzi kodwa uma bangabopha uChamisa hayi kuzobonakala ukuthi umthetho uyasebenza ekhaya ngiyabonga
ngivingelele kustudio 7 kanye labalaleli bakastudio 7 lakini lonke basakazi bakastudio 7 ngithanda ukuphikisana lenkulumo kaJahalo uSenisba othi yena igovernment ayivula amaboda abantu bedinga umsebenzi egoli. Lokho kukhulunywa nguSenisba kukhombisa ukungahlakaniphi emqondweni ungumuntu ungumuntu oyindoda ungumuntu omdala. Igoli is not part of Zimbabwe. Abantu beZimbabwe kufanele bayethola khona umsebenzi. Igovernment yeZimbabwe yona ele responsibility ukuthi create imisebenzi for abantu bayo, hayi iSouth Africa. Kukhombisa ukungahlakaniphi kakhulu kwaSenisba mazalibeka ukuthi igovernment ayivule amaboda ukuze abantu behambe beyodinga imisebenzi egoli. Thanda ukuthi baba uSenisba awukuhlaziye into olomcijo, hayi le nto sikhuluma la. Ngibuye futhi endabeni yokutshaya kwabantu bomthwakazi party nokufuna ukubotshwa komongameli wakhona womthwakazi Republic Party. Lokhuyana kukhombisa ukuthi as long ungalona ilunga leZANU-PF, uma kukhona ophikisana lako uzothwala nzima empilweni. Njalo amapholisa kuyacaca ukuthi asetshenziswa iZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu, likhuluma lezinja ziyamkhonkotha ekodubhuthe kondolwane lamthi. Ngiyabonga.
Sanibonani kustudio 7 nabalaleli. NguDube lokhulumayo. Nginombono othi kanti izwe lakithi liyoze libe yize eli-right nini if ilihluleka ikubona okwenzeka ezweni elingumakhelwane elifana neNingizimu Afrika ekwazile ukuthi ivule ama-borders wayo ukuze abantu bakhululeke, kodwa yona iZimbabwe isaqhubeka nokuvala ama-border okuyingozi kakhulu futhi lokho okwenza abantu bahambe ngendlela ezihamba emahlathini, abantu belimala, abantu belibengula. NguDube lokhulumayo. Ngikhuluma ngiseGoli, ndiye eGwanda.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump ubikwa elokhu eqophane lamalunga ebandla lakhe elama-Republicans abala ukugenqula impumela yokhetho lwanyakenye. Kulesiphathamandla sebandla lama-Republicans umnumzana Jody Hayes owazise ukuthi uzangena kukhetho lokuba lilunga le-Congress encintisana lo-Brad Raffensperger owala ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba se-Georgia. UTrump uhle wathi uzasekela uHayes. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo saqala ukumbuza ukuthi umongameli Joe Biden uyazifeza na izithembiso azethulela abalandeli bakhe ngesikhathi sokhetho.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ma ukampaigna for ukuba ngumongameli welizwe wenze izithembiso and then ma usuwinile uzifeze lezo zithembiso. Yinto esiyibona uJoe Biden njengomongameli omusha aseyenzile eMelika. Wapromisa isizwe ukuthi singamvotela uzomake sure ukuthi ngefirst 100 days zakhe usehlabe abantu abali 100 million nge-vaccine. Sikubonile kwenza lokho and kuyajabulisa kakhulu ngoba kuyathembisa, kuyabonisa ukuthi ungumuntu ongayenzi ama-false promises, ongathembisi abantu izinto angeke azenze. Okuyinto esijayele ukuyibona kuma-politicians ukuthi ma befuna ivoti yabantu babathembisa izulu lomhlaba, kodwa ma sebengenile embusweni bengasakwenzi lokho. So kuyathokoza sakhulu okwenziwe nguJoe Biden and kusinika ihope yokuthi zonke izinto izikhalazo zethu asithembisa zona uzosebenza ngamandla akhe wonke ukuthi zifezeke.
Siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo, kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19. Ubona njani wena udaba lona?
Indaba yokhetho yindaba eku-constitution yamazwe wonke and iZimbabwe ukuthi isebenzise i-excuse ye-COVID-19 ukubana kungabi lokhetho iyasimangaza sonke, ngoba itshengisa ukungathembakali kukahulumende. Uhulumende weZimbabwe I think uyazi ukuthi ngama-failures akhe asewenzile for the past 40 years abantu beZimbabwe angeke babavotele. Ngakho-ke ngesikhathi esiningi sibona ukuthi ama elections ayarigwa kube lokungavumelani ukuthi owinileyo uwine ngoba evotelwe ngabantu. So lokho kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ikuvika ngomunwe nje, kumele nje ngabe bayenza imizamo yonke ukuthi iconstitution yelizwe iyalandelwa, abantu bayavunyelwa ukuthi bavote bakhethe i-leadership ababona ukuthi izothuthukisa iy'mpilo zabo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso yelwela ilungelo lamatitshala e-ATUZ iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo oluthiwa #SaveOurEducationZW ezathinteka ngombhuqazwe wegugurawundi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.